Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Welamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 14 kuLwezi 2024 eCape Stobe. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yamazwe athuthukileyo kanye lakumanyano weSADC iza kuthi gwaqa kwele Brazil ngomvulo lapho kuzahlaziywa khona isimo somnotho lezombusazwe emhlabeni wonke jikelele.
Ngingene lana eMaputo ekuseni ngo-5 o'clock. Njengamanje ngingene ngilolofu yesinkwa eyodwa. Njengamanje ngilambile, amaphoyisa namasotsha bavala ibhoda kunesikhathi.
Abatshayeli bezimoto ezinkulu abathola impahla engena kwele Mozambique bathi kabasenelisi ukusuka eMaputo besiya kwele South Africa ngoba usuvalwe ngci umngcele welibombo.
Nginokuthaba kakhulu, athi nginokuthokoza kakhulu mayelana nodaba lukapresident omutsha othi ufuna ukusinikeza amaphemithi ukuthi sibe namaphepha.
Umongameli omutsha kwele Botswana uthi kuzanika abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli okungekho emthethweni amaphepha okusebenza kulelo lizwe. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkokheli yamazwe athuthukileyo kanye lakumanyano weSADC iza kuthi gwaqa kwele Brazil ngomvulo lapho kuzahlaziywa khona isimo somnotho lezombusazwe emhlabeni wonke jikelele. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba umongameli Joe Biden ngomunye ubazahamba emhlanganweni lo ngesikhathi inkokheli yamazwe akuzwekazi le-Europe ingelaqiniso ngokungenziwa ngele Melika kulandela ukukhethwa kukamnumzana Donald Trump ngoZulu kukhetho lukamongameli olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Esembusweni uTrump wayefuna ukuba abakumanyano weNATO bebhadale imali enengi yokuvikela amazwe akumanyano lo, njalo wasusa ele Melika kwisivumelwano seParis Agreement, Climate Agreement. Labakumanyano weSADC labo ngabalaqiniso ngokungenziwa ngele Melika phansi kwarhulumente kaTrump. Bonke bakhangelele okuza kwethulwa nguBiden emhlanganweni lo ngokulakho okwenziwa nguTrump.
The Voice of America, VOA.
Abatshayeli bezimoto ezinkulu abathola impahla engena kwele Mozambique bathi kabasenelisi ukusuka eMaputo besiya kwele South Africa ngoba usuvalwe ngci umngcele welibombo. Bathi kugcwele amasotsha, amapholisa labatshengisela emigwaqweni eMaputo abakhonona ngokukhethwa kwamongameli Daniel Chapo weFrelimo kukhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Abasekela amabandla aphikisayo sebevale ngci umgwaqo osuka eMaputo usiya eLibombo Port Post okungumngcele wakwele Mozambique lele South Africa. Umnumzana Forget Mpofu odabuka eZimbabwe oselesuku esemaputo uthi kakwazi ukuba uyabuyela nini kwele South Africa labanye bakhe abangamakhulu amathathu 300 abatshayela izimota ezinkulu.
Okwamanje ngikhuluma la ngisitakile eMaputo la eMozambique.
Nxa usithi usitakile khonapho Mpofu uJohn baba.
Ngikhuluma nje kumanje ngingene lana eMaputo ekuseni ngo-5 o'clock. Njengamanje ngingene ngilolofu yesinkwa eyodwa. Njengamanje ngilambile, amaphoyisa namasotsha bavala ibhoda kunesikhathi. Bathi kunestrike esepolitiki, bafuna ukukhipha ibandla elikhona elirike amavoti. Then kunebandla labo alifuna ukuthi bona kuse, kodwa-ke ngoba barekhile laba bantu abafuna ukuphuma esikhundleni. Njengamanje kugcwele amasosha lana emgwaqweni ukuthi ngabe kuyavuma benza kusendela ividiyo. Ubona, I'm sure amashaka apake lana afika rough like 300 ngoba since basifale ngo 10 ekuseni until namanje amashaka agcwele indlela.
Yes, ngathi abathembisa ukulilimaza khonapho abantu abatshengiselayo lapho.
Njengoba ngikhuluma manje ngihamba lo mfowethu na esibane naye lapho enhlanganeni yomsebenzi amathakhe uyathuka uyasaba ngoba manje kugcile amasosha aphethe izibhamu singabantu esithukile ngoba nje besifuna ukuthenga i-airtime ukuthi sifonele imdenet bebekwazi ukuthi hayi sisefu bekhululeke kodwa sisidakile asinalutho yokudla singena ekuseni amaputo sibe ngabantu abaphuma ntambama kodwa ukudla sika asinakho asazi okulandelayo ukuthi kuyenzakalani ngoba yonke into imile ipoti ivaliwe amasosha amile laphana amisa amatrako onke aphethe isibhamu
ye amasosha lamapolisa abalitshela besithini
ma betho inkinga isishawa yilanguage asizwani kahle kodwa siyazama ukuthi sizama ukuthi si-understandani bathi bona ma betho bathi iphathi ekhona le ered abasayifuni inkinga angiyazi ukuthi bayibiza bethini igama la ered abasayifuni and bayapromisa bathi iyaphuma njengamanje njengoba ngikhuluma manje bengegaraji ngiyothenga i-airtime ngicabanga abafowethu laphana bemeli ngiyabuza ngithi kuba uhamba njani bafowethu ngoba kusemnyameni lapho nise but hhayi umongameli ozongena ozothatha isikhundla ufikile athi bona abakhululeke basefu uma belaphayana then basakule nto abasazilungisa ayikho into ezenzeka kodwa kusuke kusabise ngoba phambilini kunabantu abaningi kakhulu abafuna ukwenza ingozi yokushisa abantu emathrakini so asazi ukuthi solala kanjani la maphoyisa azosigada kodwa hayi kusuka ngithuke ngoba laba abantu baningi kakhulu ngale
ye kodwa sizobona zani kuyaphetha ngani khonokho liyacina lenzeni ngokubona kwakho
into ezokwenzeka lana ngoba emini njengoba nje singabo driver bese silento kade sisicabanga sithi right kungabe kungela moto ezibuyayo from le bese sifisa ukuthi sibambe amaline wonke lawa singene ngenkani siyebhoda sifikele esishaya amagedi namatraki siphuma kodwa siyabeka siyabona ukuthi no amasosha akhona and amasosha bangathi lesiteke bathini lestrike basebenzisana naso so bathi sikhululeke ayikho into ezokwenzeka kodwa siyasaba ngoba kunabantu abaningi ala bamile abafuna ukwenza isitrike ebusuku and ma benza leyo nto njengamanje khuluma ekuseni ngithe ma ngingena la kunama-tracker about 8 akade cross umgwaqo baqeda bathatha izithiyo kusho ukuthi basebenza ebusuku la abantu be-strike yilapho aba-operator khona ngoba bayazi ukuthi le nto abayenzayo benza ngokuganga kodwa singathi ngokuganga but balungisa ilizwe nabo and endlela engibona ngakhona ungathi bazomqoba lokho because ngalowo mongameli amufise ukuthi angene ufikile lawo batshela ukuthi no bakhululeke yonke into izohamba kahle
Mhm so ibhoda lapho oquma khona kuthiwa ungapi lapho wena okumele ukhrose khona
okwamanje ngida eMozambique kumele ngiqale ngiyastempisa ipassport bathi kuse kilometer 4 eMozambique then bese ngisiya eSouth Africa bathi yiLibombo ibhoda yakho yase South Africa bathi yiLimbombo kodwa wonke lamabhoda avaliwe okhomba khona ukuthi labantu babambisene ngaleyo nto abafuna ukuyenza banesifiso and banamandla babambisene beyigroup bayasho ukuthi nontelo ezoyenzeka bazoyenza iziyasho yokugcinene ngaleyo ndlela abafisa ukuthi kwenzakala khona and nakhona vele kuzokwenzakala kanjani
lo ngumnumzana Forget Mpofu umtshayeli wezimota ezinkulu ubexoxa le-Studio 7 esemaputo kwele Mozambique abezimbabwe bathi bemukela ngokuthokoza inyathelo likamongameli Duma Boko owebotswana omutsha othi uzalungisela abezimbabwe amaphepha abazabanikeza ilungelo lokuhlala kulelo lizwe esithi lokhu kuzaphathisa ukuthuthukisa umnotho ukwazi ukuthi bakuphi ngaso sonke isikhathi njalo bekwazi ukuhlawula umthelo we-tax kodwa abanye abebotswana abajabuli nginyathelo leli Intethele izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ubhoko ekhuluma labezindaba be-BBC uthe uqakathekile ukusebenzisa ulwazi lwabezimbabwe abangena kwele Botswana bezokwenza noma yiwuphi umsebenzi. Uthi iningi liyenza imisebenzi engafunwa beBotswana okufana lokusebenza emapulazini kukanti eminye efana lokunusela lokwakha ingaphathisa abeBotswana ngolwazi. Inkulumo kamongameli Bhoko yamukelwe ngezandla zombili ngabezimbabwe kwele Botswana bona abavame ukudlala amacathelana lamapholisa abedinga abaselizweni bengelamaphepha. Unkosazana Simanga Dube uthi inyathelo lika mongameli Boko lizabangela ukuthi basebenze amaphaphu ehleli phansi
mina nginokuthaba kakhulu ngathi nginokuthokoza kakhulu mayelana lo daba luka president omutsha othufuna ukusinikeza ama permit ukuthi sibe namaphepha ukuthi sihlale lapha sisebenza. Kuyajabulisa kakhulu ngoba ukuhlalela izono ngalamaphepha kunzima kakhulu balama challenges amaningi, but mawuso lamaphepha kuba ngcono ngoba yabusuhleli okusemthethweni.
Umnumzana Thokozani Nyoni yena ungumbalisi uthi ukupha abeZimbabwe amaphepha kutsho ukuthi le lizwe leBotswana lizathuthuka kwezomnotho.
Ungayikhangela indaba yangkhona is just a win-win situation. Okungangokuthi Zimbabweans are going to benefit as well as Botswanans. Ama Zimbabweans, they are contributing a lot ku economy yes eBotswana. Baya contributing ngendlela eziningi, bayenza imisebenzi eminingi kakhulu, kodwa khona ukuthi gabala maphepha basebenza becatsha bake babotshwe kwenziweni ku-affecta abantu ababasebenzelayo ku-affecta labo.
Okunhlanganiso yeZimbabwe community kwele Botswana namuzana Sifas Chuma la uthi bayakwamukela ukukhulunywa uMongameli Boko ngoba abeZimbabwe bephila nzima noma nje bona bephathisa ukuthuthukiseni umnotho weBotswana.
Abantu abaningi nxa usebenza ungalamaphepha kulohlupho lokuthi bakhona akade bethatha advantage ukuthi abantu abalamaphepha bengababhadali. Umuntu asebenza akhindle iphele ithi siphelile abotshwe ngamapolisa angena indlela ekhaya imali yakhe angayitholanga ukuthi uphenduke futhi kube nzima. So khona lokho sokuzanceda njalo abantu bekhaya, they are also contributing kwi-economy la. Nxa u-apply le permit abantu kat currently permit zodwa nje uyathola ukuthi amaZimbabweans we are paying almost over 200 million.
Iofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana yona ithi izalinda ukuthi umphathi ntambo ophathelene nendaba yokupha abokuza amaphepha akhulumisane labo. Kodwa abanye abeBotswana abafana lomzana Tikeleti Kwape bathi abafuni ukuzwa ngalolu daba ngoba kusitsho ukuthi abeZimbabwe bezabathathela imisebenzi yona eya incipha.
Botswana crying unemployment rate. They already crying.
Asivumelani lokuthi kuphiwa abeZimbabwe amaphepha okusebenza ngoba lokhu kuza kutsho ukuthi sesibangisana labo amathuba emisebenzi.
UMongameli Boko akakatsho ukuthi ukhangelele ukuthi lokhu kusungulwe nini, kodwa uthole usekelo kwabanye abathi akusizi ukuthi begqibele amakhanda phansi njengentshe ngoba vele abeZimbabwe sebekhona elizweni. Namhlanje uMongameli Boko ufungise umphathi ntambo wendaba zaphakathi kwelizwe kweBotswana onguye oza kuba ekhangele udaba lokuphiwa kwabantu bokuza amaphepha okusebenza lokuhlala elizweni okusemthethweni, ama-work kanye lama-residence permit. UMnumzana Phasi Mukhware wayelesikhundla esiphezulu esisotsheni nguye umphathi ntambo wogatsha lo by and Home Affairs. Ngimumqondisi Dube wendaba ze Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sikezizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-commission ebona ngezokhetho kwele Somaliland ithi sokubalwa amavoti okhetho oluqhutshwe izolo kulabantu abayisigidi ababhalisele ukuvota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Abezindaba abe-Agence France Press babika ukuba iRussia selithumbe isigaba seVoznesenka empumalanga yakwele Ukraine njalo balakho ukuthumba enye njalo indawo esiduzane laleyi. Weziphathelene leMelika onqobe kukhetho lukamongameli osemelele ukungena esikhundleni ngozibandlela uMnumzana Donald Trump uyaphambili ngokubumba uhulumende wakhe njalo usekhethe iziphathamandla eziningi. Omunye weziphathamandla lezi ngobe lilunga ledala lephalamende eleCongress uMnumzana Matt Gates ukuba ligqwetha elikhulu likahulumende u-Attorney General. UGates ubebhekane lamacala atshiyeneyo abephenywa ikomiti yeCongress. UTrump wazise njalo ukuthi usomabhizimisi uwazalelwa kwele South Africa onothe owedlula umuntu wonke emhlabeni wonke jikelele. UMnumzana Elon Musk uzakhokhela ugatsha oluzimeleyo oluzamxwayisa ngokwehlisa indleko kahulumente. Iziphathamandla eziningi kuzamele zimiswe phambi kweCongress yona ezavuma kumbe yale ukwamukela ukukhethwa kwazo. Uhlaziya lolu daba uMntungameli Nkomo weStudio 7 uqoqe lolandela ezombusazo weMelika uMnumzana Dipa Dube.
UMnumzana uDonald Trump esikubonayo ebumba uhulumende wakhe elungiselela njengoba sisazi ukuthi uzazayithatha intambo zombuso ngemva kwenyanga ezimbili kodwa ke kathesi lokho besenza amalungiselelo okwenzela ukuthi nxa besiyaqalisa beqhubekele phambili yonke into esime ngomumo. Okuyinto esibonayo njengalokho ukuthi abantu abakhethayo iningi labo sibona ukuthi ngabantu abantu abatshengisela ukuthi ngabantu ababemelana laye kusuka ngesikhathi lesiyana ngesikhathi ekhangelane lobunzima ayekhangelane labo ngisho lamacala akhe ayekhangelane nawo abantu abamncedisa ngaleso sikhathi njalo bama duze laye okuhlanganela ngisho labo Elon Musk ukuthi kwathi noma kunzima njani ngisho lakathesi ngesikhathi sokhetho lolu abantu abafana nabo Elon Musk ngabantu ababekhanya behamba phambili kutshengisela sobala ukuthi kukhona ukukhulu abakhangeleleyo njalo Elon Musk ngabantu singakhonda ukuthi ngosomabhizinisi ukuthi babekhangelele izinto eziningi ukuthi balendledlana thize ehambelanayo lomnumzane uDonald Trump. Kodwa-ke kakhulu esingakusho ukuthi labo abakhethiweyo kakhulu ngabantu ayevele emelana labo noma ngithi abantu ababemeseka ngesikhathi esakhangelayo lobunzima.
Lanxa idale leCongress selilawulwa ngamaRepublicans okulibandla likaTrump, ubona lisamukela yini abanye abantu abakhethwe nguTrump abafana loGates?
Abantu abafana loGates angiboni babunkomo ukuthi kungenzakala ukuthi ingapasa eCongress ngoba umthetho sekelwa waseMelika awukuvumi ukuthi abantu abalamacala afana lawo nalawa ayesethiswa umnumzane uGates ukuthi bayiphatha izikhundla esifana lasenisana lesi asiqotshelwe bese abamqophele sona. So engibona ukuthi iCongress nqa ukuthi bengalandela umthetho sekela iconstitution akufanelanga ukuthi kufanele nje kube sobala ukuthi akasoze ayenelise ukuthi aqhubekele phambili ngaso lesi sikhundla sakhe. Kodwa ke ngaphandle kokuthi yena umnumzane uDonald Trump nqa engasebenzisa ezakhe indlela njengoba sazi ukuthi ipolitics ilamaqhinga amaningi ukuthi abanye bayenelisa ukuthi bayenze izinto zabo besebenzisa ama-avenues amaningi ukwenzela ukuthi lokho abakufisayo noma ngithi ama-appointments abawafisayo bayahlomule. So okungako ukuthi nxa bengazange basebenzisa ubungane noma bengazange basebenzisa ukuthi ivoti labantu abaningi ibaphi abakhona ku-Congress, then nxa kulandela umthetho akasoze ayenelisa ukuthi angene.
Uhulumende kaTrump umbona edlelana njani lo hulumende weZimbabwe?
Umnumzane uDonald Trump ngumuntu oye wabusa ilizwe leMelika asingakhohlwa lokho okungawukuthi azange sabona kusiba lotshintsho thizeni phakathi kwelizwe leZimbabwe nelizwe leMelika. Esibona ukuthi kuze sizoqhubekela phambili kulokho kusasenjalo kungela tshintsho. Kodwa-ke ngithemba ukuthi akukaze kwathiwa kulama-permanent obstructions abakhona phakathi kwamazwe ukuthi nxa ukuthi kungabe lezinto mhlambe ezingahlalwa phansi diplomatically ilizwe leZimbabwe mhlambe selingathola lisethubeni ukuthi bayenelise ukuthi babe le diplomacy engayenza ukuthi ubudlelwane bube khona. Kodwa ke uDonald Trump okwakathesi angiboni akulampawu noma ngithi akulanto engiyibonayo etshengisela ukuthi kungabe lotshintsho ngendlela ubudlelwane beZimbabwe neMelika obungaba ngakhona.
Umnumzana Tipa Dube ulandela zombusazwe zeMelika bexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 esePhilitane. Ukhangelwe ukuba umonyano weSADC uzaqhuba umhlangano omkhulu ngomgqibelo ozahlolisisa impumelo yokhetho lweMozambique, Mauritius, Botswana kanye lokhetho oluzaqhutshwa kweleNamibia. Umongameli Emmerson Mnangagwa ongumgcinisihlalo womanyano lo ukhangelwe ukuba uzagugela umhlangano lo eHarare ozangenwa ngeyinye inkokheli yeSADC egoqela ekuhlangothi olubona ngokulondoloza ukuthula lokunye. Kuzaphumani emhlanganweni lo njengoba uMnangagwa kuthiwa wangenela kukhetho olwaqhutshwa emazweni la. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Nhlanhla Moses Ncube, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeFreedom Alliance, lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala kutshale lepharlamente ekubandla leZANU-PF. UJuma usungula lingxoxo.
Thina njengebhodi yeSADC region kumele sibe sihlala sindawonye sikhangelelana sibonisana mhlawumbe futhi silulamisana labo ungabe ubonakala khona. So umhlangano lowo ukhangelele khona okusibili ubana ukuxazulula indaba zonalezi okwenzakala eMozambique, okwenzakele eBotswana, okwenzakale laseMauritius, nalokhu esukhangelele okuzenzakala eNamibia. So njengoba-ke isikhathi lesi umongameli wethu evuye umgcini sihlalo welokuzeni wehlanganiso le esadak bekubalulekile ukuthi yona kwenzakale khona oku akula nto ephalile kumbe emanganisayo ne-amis nxa sikhuma ngesikhiwa i-procedure yokuthi kumele ivele yenzakale ubana sikhangelelane sibonisane njengequla elesadak.
Ye, siyawuzwa kakhulu ngegolide. Siyezwa lapha bancube abantu bakhuluma bathi kodwa kwenziwa njani umhlangano lowo eZimbabwe kuthiwa lingenela kukhetho yonke indawo, singathi eMozambique, sithi eNamibia, kule South Africa.
Ye, umhlangano lo wenziwa eZimbabwe, okuqakathekile ukuthi kukhangele ukuthi isivunguzane senguquko sesiphephetha ikakhulu khonapha kusadiki. Njalo futhi kuthi kusenzakala khonoko umuntu yabe nguyobamba intambo kuthiwa ngumgcini sihlalo kuyikuthi uvele yena laye uthi into olwenzakala inguquko yakhona iyamethusa. Kanti-ke esikubona kusenzakala eMozambique lulimi lokuthi linamabandla eselihlala isikhathi eside lalokho kwenzakale eBotswana ukuthi isikhathi senu insuku zenu sezibaliwe. Thina-ke siyawukhwabitha lowo mhlangano lowo ukuthi umphathi intambo njengoba laye enindwa ngodaka oluseMozambique ukuthi sokubonakala sokulokungenela okukhona kukhunywa ngokungenela kwabo lapha ekhethweni leSouth Africa nxa sikhumbula kwakhulunywa laseBotswana ukuthi bekulokungenela leMozambique abasiki bebunda bayatsho ukuthi khona kulokungenela kungenela iZimbabwe ngoba ilovalo isesaba ukuthi njengoba ithanda ukomela esikhundleni utshintsho solufikile. So-ke umhlangano lowo khona lowo kakhulu uyi-litmus test kumbe singathi uyisipimo kuyo iZANU lo mongameli wayo.
Khonapho-ke thuma okwethulwa ngobaba Ncube uthi umongameli ungazani khonokho ungazani kumbamba ikhonzi la akunjani?
Mina kamboni ubana ngabe kunjalo. Usihlupho esisuka sibe lalo yikuthi kona abantu badube ngokuthi kona beqaqanisa okwabe kusenzakala kwezinye indawo lela elakithi lapha eZimbabwe. Isenzakalo esenzakale eBotswana asosenzakalo singabe simangalisa ngendlela into evele besihamba ngazo khonaphana ngoba yabona yikho bona thina inhlanganiso yethu sihlala sisithi kona siyinhlanganiso yabantu. We are people driven esikwenza kuvela ebantwini vele khona ungabona usudivose labantu abayiwo abawukhethayo abakufaka labo khona khona kumele bekwazi kona isiphetho yikuthi kona bazawulahlela phansi. So yibona thi inhlanganiso ihlala iseduzane labantu ihlala ilalela abantu yikho phela umongameli wethu bembiza besithi is a listening president ukuthi ngisele ona uyalalela ukuthi kuhamba njani umumo bani. Nxa inguquko zisenzakala kwezinye indawo akusihluphi thina njalo akusi-affecti ngoba kuyabe kuyindlela abantu abayenze ngayo endaweni yabo khona ngale aveda abantu besithi kona tani thina siyangenela emakhethweni abo kubesekunjeli kanti uyakhumbula lo nyaka lokana i-DA isenza umhlangano wayo sambona umongameli kathesho eBotswana esiyanika i-solidarity speech khona phana ekhuluma. So abantu besiyafika basomele bethi kona abantu be-UDI UDC sebengenela yini ukhetho lwase-South Africa na ayisikho vele khona kuvele kuyimjwayelo eyokuthi kona amabandla azwananayo nxa besenza imihlangano yabo nxa besenza ama-congress abo siyabizana asonto entsha i-DA nabo ibiza abangani babo sake sabona even umongameli u-HH waseZambia ebiza obaba oshamisa nabanye akusiyo nto embi but ayisiko ukuthi kona uyamsungenele ekhethweni nxa uthi wafika endaweni yomunye umuntu kuvele kona ama-solidarity speeches ama-solidarity visits avele akhona ayenzakala ngezikhathi zonke angazi wayeso kumangalisa nxaso kuyithi esikwenzayo.
Baba Ncube vala khonapho ngamafushane.
Ngiyadana-ke nxa ngisizwa ubaba uthuma esala ukuthi kuyamangalisa ukuphuma kwebandla belisembusweni embusweni selihlale 50 years kuyinto emangalisayo kusadiki ebantwini bezanu besekumangalisa kakhulu ukuthi kanti kuyenzakala ukuthi abantu batshintshe nje ababusi kungenomunye kungalamuntu even one ofile kambe kuseZimbabwe ngabe sokufe inqumbi ezingaki othuma behlala bedliwa besalela nxa kungathiwa kabaphume isifundo thuma kumele limangale lisifundo isifundo lonke labakokeli benu ukuthi umbuso uyachiywa njalo lingaze libe le 50 years kumele livume uZulu nxa engasalifuni njengoba evele engalifuni uZulu eZimbabwe.
Lapha lizwe umnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance lomnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba jabalala kudala lephalamende ekubandla le-ZANU PF bexoxa le-Studio 7. Soke isikhathi sokuzwa imbono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Siyalibuzlisa ntambamenhle nina abahle abase Zimbabwe sibulise ne-Studio 7 kunye nonke sikhala njengale i-cancer ekhona eyaseZimbabwe. Umuntu otungu-president abe sehluleka ngento yakhe ukulungiswa kwakhe esegijima athe siyangena komakhelwane nasi Mozambique usetrabuling usesehluleka nokuthi eyilungise njengoba nguye waqalisayo. Yebo yena abantu beZimbabwe abanye abakhangela ukudla besiyavuma bethi hayi kungcono sincedise sihambe siyevotela eMozambique. What is the solution? Ungahamba uyovotela iMozambique ruling party kuwe kusala kuhotshokele awula mali yakho oyisebenzisayo elizweni kuke stuck kumile ungavotela umuntu othatha into zabantu lesavela sakubona bethatha into zezaphu 1980 namanje bayehluleka ukuthi belethe into zezaphu because namasela izano yisela not amashona izano kathe sile khesembi espredayo angazathi ukuthayise emabeleni abantu izanga sahlupheka.
Ye kwi-Studio 7 livu kanjani basazi bethu abahle. I-ZANU PF into ya i-strategy sayo lesi yasiqala kudala leminyakana labo more than 20 to 30 years iyenza lento ikhonze kabo ukubhala abantu yikho la iqine khona kakhulu kodwa ukuthi lethe lento eyibhalela abantu hayi ayikhona. I-ZANU PF ayiwari ukhipha abantu esikhaleni nje kebhalwa kuphela ngonyaka ababhala abantu ka-3 noma ka-4 kodwa into ekuhola kuyabo i-50 kg lihole liyishiya neliyi-10 sekubhaliwe once ngonyaka. So la manje ala magama lokhu ebhalwa kuyabhalwa abantu ila iqhuba isikhathi ukuthi izulini abantu belime bevune bethole lokhu abakutholayo bedle masimini kuphela babe lokhu bebhaliwe nje abantu kubhalwa kuphela kulo kubhalwa. So yindlela yokuthi abantu bebekezela nto kuya kuthiwa hayi sigqede ukulibhala ukudla kuzabuya in 3 months yinto eyikhonzileyo futhi lokhu kodwa ke thina ngoba abanye abantu thina asivalekanga siyakwazi khona oku futhi siyakunothisa esikhathini esiningi abantu bakhithi bebesebekhohlwa ke khona lokhu ma sokufika izikhathi zokuthi kuyiwe votwa sokufika isikhathi selungelo lakho wena muntu ukuthi ubonakalise ilungelo lakho. Yathola sebejabuliswa izipika lamakhampeni ayenziwa i-ZANU PF lokuthwalwa free ngamabhasi behle benyuka besiyale yikho abantu ababekukholise bekoyibisele ezikhundleni i-ZANU PF ithi ma isibuyela futhi sivula ivala amabhuku njengebhodo lenhloko eliseziko abantu beqala ukukhala kanti vele yi-strategy se-ZANU PF esokuvula ivala amabhuku.
Studio 7 salibonani basakazi bethu abahle salibonani balaleli be-Studio 7 hayi nti lami ngene ngeza ngakithi eZimbabwe abatswana sebekhethe umbuso wabo omutsha batshintsha phathi ekudala yabusa kodwa kungukuthi kade kungakawonakali kakhulu thina la esokuwonakali kakhulu sisaqhubeka shuwa sisithi kukhona okungatshintsha kube kuhle kunzima kakhulu bantu bakithi asazi engcenye mina ngedwa kangiboni ngendlela eqondile kodwa ngibona ngathi lizwe lawela esandleni esingasiso kahle bekufanele ukuthi sikunanzelele ukuthi akukho la ezano PF engangiphinda kuthiwa ilungise khona ma thina abasasisikhona 1980 until today akula tshintsho oluya kuloku kuyaphambili.
Labo-ke ngabalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo hayike isikhathi asisavumi lingakhohlwa i-live dok yalandela ngolivalelisayo ngenjabulo umthembu sithembayo u-Gibbs Dube lalelani i-live dok.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.